Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 1 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nkomo ngesikhathi abanye besethesa umoyi icala lokuthengisa isizwe samaNdebele.
Thina be-Citizen Coalition for Change si-celebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo.
Iparlamente ye-Afrika, ePan-African Parliament, iqhube umhlangano wayo wakuqala uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira oweZimbabwe osanda ukukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale abanye besola ukukhethwa kwakhe.
I've been very, very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli wePan-Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira.
Bayakhala abazali ngezikolo esezibhadalisa imali yama school fees eqathaniswa lesisindo sedola leMelika.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika, ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele uqale lapho imali etholakala khona, ezuzakala khona, kungakabi lapho imali esiwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nyongolo Mqhabuko Nkomo ngesikhathi abanye bemethesa icala lokuthengisa isizwe samaNdebele. Unkomo wabhubha ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1999 eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithobaminwembili lambili 82. Abanye bathi uNkomo wathengisa isizwe samaNdebele ngoba wayeke waphiwa ixesha ngabelungu elokukhetha ukuthi isizwe samaNdebele sixiqebuke kweleZimbabwe yena wala. Abanye bathi njalo uNkomo wayengamelanga asayine isivumelwano se-Unity Accord lomnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-1987 esabangela ukuthi ibandla le-PF Zapu liginywe ngelezanu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lizahlala limkhumbula uNkomo njalo libuka imisebenzi yakhe emihle ayenzela isizwe.
Thina be-Citizen Coalition for Change si-celebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo. Siyakwazi ukuthi mhlaka 1 July 1999 ila inkosi yakhothama. Sitho njalo thina bakwethu namhlanje lilanga elakusasa esizabe sikhumbula ukusitshiya kwakhe, kodwa sikhala sibethemba ngoba wathi ilizwe leli lizalungiswa yilutsha. Siyabona sibili ukuthi into wayikhulumayo esaphila sokusenzakala. Wathi uma ufuna imali lima. Siyabona abantu bonke kulezi nsuku sebegijima ngamakhuba belima indawo yonke nje lamadorobheni sebelima. Sikhangele njalo ukuthi uNkomo wafundisa abantu wathi hlalani kahle lingabi lenketo abatshabi. Akulakula, akulamkhiwa, akulamshona, akulamzezuru, akulamndebele, akulamtonga, akulamsuthu, akulamkhalanga. Konke lokhu yizifundo zakhe ukuthi iZimbabwe zingabantu banye. Thina be-CCC sithungamela ngubaba u-Advocate Chamisa, siyabonga imfundiso wasitshiyela yona njongo kodwa akazange akholise independence lokukhululeka ngumuntu abamthwalisa nzima waze wabaleka eZimbabwe wayaphephela eEngland befuna ukumcitsha wahlupheka umdala waze wangena phansi kodwa khathesi sesibona inengi sebesebenzisa yena ukukhuluma kungani basebenzisa ukuthi babe lokubelo lokuthi abantu babathathe bamzonda ubaba unkomo waze washona abanye bazigqaja nge-unity accord hayi chibo ubaba wavuma wathi ukumnceda lokusiza isizwe sikamzilikazi wasayina kodwa wasitshela wathi inja ingahlali ibambe ithambo wathi ngenanini isikhathi singafika ube selitshiya thina besisi siyabonga ngoba konke owakufezayo lowakubhalayo namhlanje noma ekhuluma kungani kukutsha kazange efune udlame kazange efune inketo abatshabi wafuna ukuhlala abantu bazothile abantu bebelothando bethandana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Udaba lokuthi unkomo wathengisa ilizwe lumemetheke ekuqaliseni kwayo nale inyanga lapho umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo atshele khona umhlangano webandla lakhe oyenzelwe ePlumtree ukuthi impela unkomo wathengisa isizwe sikaMthwakazi. Lokhu kubangele ukuthi abalaleli beStudio 7 abaningi basithumele imbono yabo ngalolu daba. Ngisizwe omunye wabalandeli beStudio 7 esola labo abathi unkomo wathengisa isizwe.
Mina ngumama okhulile engake ngiziveze igama lakho. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisa ilizwe. Nxa eza ukuthi unkomo wathengisa ilizwe, walithengisa ngayiphi indlela unkomo ilizwe? Unkomo wayevikela iGuqulakundi le ayibulala abantu. Yikho wabumba iunity lo mgaba. Isikho ukuthi wathengisa ilizwe. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka. Ayiphume siyakhatshana esiyalwela ilizwe, kambe amazwe lamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngali. Uthengise bani, wathengisa bani. Mina wayevikela lokhu kokubulawa kwabantu. Wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakujonga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi, wenzani? Uyini wenzani elizweni?
Hello ke ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbono yakhe. Sizalethulela ngokujulileyo udaba lukamnumzana Nkomo iviki yonke ezayo. Thiyani indlebe. Idale lePhalamende yamazwe awezwekazi leAfrika ePan-African Parliament izolo iqhube umhlangano wayo wakuqala wokuqoqa inhlelo zayo esigodlweni sayo kwele South Africa uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira oweZimbabwe osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale lanxa abanye bebesithi ngabe engakhethwanga ngoba elembali yokwephula imithetho eZimbabwe njalo esazakala ngokuthi ulilunga lebandla leZANU-PF yena eyinduna okungahambelani lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Jarumbira usehlangane lomnumzana Julius Malema umkhokheli webandla eliphikisayo eSouth Africa ele Economic Freedom Fighters elingelinye lalabo abakhankasela ukuthi athole lesisikhundla. UMalema umtshayele ihlombe uJarumbira ngokuqala ukuthi kukhethwe umuntu ovela kumhlubulo wezansi emandebeleni ukuthi akhokhele leli dale selokhu labunjwa ngomnyaka ka-2004. Leli dale labunjwa ukuhlaziya indubo ezibhekane lezwekazi le-Afrika. Umkhokheli we-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, uthi ibandla lakhe lakhankasa labanye balo abemazweni agoqela ele Namibia, Malawi, Zambia, Swaziland, Liberia, Lesotho, leSouth Africa ukuthi umnumzana Jarumbira anqobe kukhetho lokudinga umkhokheli waleli dale. Umnumzana Ndibali usole abacothoza umnumzana Charumbira esithi ukukhethwa kwakhe akuqondananga laye yedwa kodwa kunikeza isithunzi umanyano weSADC. Uqhubeke wathi ukukhethwa kukamnumzana Charumbira kubonisa ukubambana kwamazwe eAfrika lokuhlonitshwa kokuqhubelana intambo zokukhokhela leli dale.
Tonight EFF Zimbabwe, lati we've been on the forefront. If you follow ama Twitter, I've been very, very busy campaigning. Ukuthi uComrade Charumbira ekhethwe ebe nguye umongameli wePan-Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Charumbira as president wePan-African Parliament. We are very excited and very encouraged. Ukuthi Africa is moving towards direction ye unit. We are very clear ukuthi iSADC deserved a presidency ye Pan-African Parliament. We've been pushing very hard, EFF Zimbabwe, EFF South Africa, EFF Malawi, EFF Zambia, EFF Namibia, EFF Liberia, EFF Swaziland, EFF Lesotho, and wonke ama EFF nje jikelele. I am very excited. So tina njalo siyavuma and siyakuthokozela kakhulu ukuthi iZimbabwe as a country within the African continent eSADC yiyo esithole ukuthi ibe lo president we Pan-African Parliament. It's not about Charumbira, it's about Africa. It's not about Zimbabwe, it's about Africa. So akula nto ukuthiwa u right kumbe kakho right. Tina, we are excited ukuthi uCharumbira, a son of SADC, has been elected ukuthi ebe president wePan-African Parliament. We are very thankful to uComrade Julius Malema, uCommander-in-Chief weEFF Africa, weEFF yonke jikelele, ukuthi he was right at the forefront in fighting for a presidency ukuthi ibuye kuSADC. You will remember ukuthi last time iPan-African Parliament ya ajena because ama East, Western and other Africans were refusing to understand ukuthi it is our turn as SADC. We congratulate uComrade Fortune Charumbira ukuthi hayi sithi amhlophe sithi let us work together, let us move towards the unification of Africa, let us move together in making sure ukuthi Africa iba borderless. We need Africa elo one president, we need Africa a very clear about its resources, a very clear about its land, a very clear about its history, its culture, its community. We are very clear, we are very excited.
Kodwa abanye bayasola bathi umnumzana Charumbira kasilungelanga lesisikhundla ngoba imbali yakhe ayinhle kwezombusazwe lamalungelo olunye kumbe ngabe kukhethwe omunye weSouthern Africa.
Tinabe EFF, we have said ukuthi i-election le ekade ikhona ye-Pan-African Parliament is very clear ukuthi is about Africa, is about SADC, is about a rotational presidency, i-principle ye-rotational presidency ye-Pan-African Parliament. That's what it's about. Labo abathi uCharumbira this and that, tina we do not agree and we do not care. Tina we are focused on moving towards a unified Africa, moving towards a borderless Africa, and making a statement that the Pan-African Parliament must be rejuvenated, it must be redirected, it must have a clear program as to where it must go and where it comes from. So tina, we are not very much bothered about the person. Tina, we know very well what is about Africa. It's about the future of the continent. So we cannot be diverted to focus on the person instead of what we have just won. We've won and this is the case. And we are very excited and we continue to celebrate.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obeqoqa ecingweni le Studio 7 esebilitane. Ok, Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yozokwethekelelwa kwelizwe eAfrica Sun Limited isizasuka eKingdom Hotel edolobheni leVictoria Falls lapho kade iyiyo ehola liwetela ngenxa yokungavumelani labanini bayo ibhanga leFirst Capital Bank. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lomunye owesifazana uChiporu Tsaba owakobulawayo obhubhileyo ngemva kokunatha ithefu. URutsaba ubikwa etholakele endlini esaphila ngomunye omsebenzelayo wasemusa kumakhelwane lapho abazame ukumhlanzisa ithefu ngokumnathisa uchago kodwa kwehlula. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Igama lami nguvela Ngoma ivela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu besitudio 7. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo wachiya esithengisile. Ya kukubi kabi esintwini ukukhuluma ngomuntu asehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso. Ukuthi hhayi kasithiya ngakuhle uSmith wayefuna ukumnika imathebeleleni ngo-1977 wala manje khathesi inxaso kunye lapho kufana nokuthi sikholonayizwe ngabantu bemashonali sebesikholonayizile ngoba sebegcwele khathesi konke lapha veli sunezikolo uzazo sokuthiwa zikakufundiswe esishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshona ongasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila hayi kuyezwakala izindaba siyazimamela kusakwamalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli elikhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima ongangu kona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu abantu kabalazimali wani ilizwe vele kalila mali akula lizwe lingaba right lingalamali yalo kunzima laphana abantu bakithi wonke umuntu olaphana mawuthi uyavula ibhizinisi usuke ekhangelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda abantu kabalazimali ekhaya ngapha sokuthiwa kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela leyo esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungas la muntu ongcwabo omunye umuntu ngoba abantu bathwele nzima. Mina ngimangaleke ukuthi bana laba bona balokhu besithi eZimbabwe ku-right ye ngamanga la akhulunywayo kwa-TNT kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona abangakuboniyo khona ukubona ngomunye abantu. Sikhathele ngabantu abasebenzele ezikomeni zabo. Hayi
seribonani seribonani isidisizini seribonani hayi kunekhulumayo ngu-Prince Prince ngisike ngigwalati umabhalabhala kompofu ngale kwesasana edishini. Hayi mina imeseji engidlulisayo ngokukhuthaza abantu ngikhuthaza abantu ukuthi hayi madoda sambini siyovota sambini madoda siyovota sambini sesidiniwe bakithi sasizalele ukuhluphekina namuntu alokhu esihlupheki sambi yethu umuntu omutsha kodwa ngakho ubhizi lezane ungumuntu onjani ngicela abantu abatsha sambini sambini ngokuningi kuthi siyovota singadinwa lo nyaka umnyaka wethu nesiye 2023 unyaka wethu ukuthi siwine.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelela abasakazi nabalandeli salibonani. Lapha ngithi nami-ke ngithi uPaula nami lokhu engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje aso sikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa lwani ube wodwa ngokunjalo angeke kusisebenzele lokho. Into ezosisebenzela ukuthi iZimbabwe iphume kulokho ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusa iminyaka eyi-42 years. Ayikho into nje eyenzakalayo instead ukudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina sibambaneni sivote sikhipheni izano PF
ungangena iCCC is fine, izaphu MRP MDCT whatever party is thina sifuna ushintsho sesifuna nje i change ukuthi ngubani owinileyo akusebenzi lokho futhi ngeke nje kusebenze sohlala lokho esikhala segovernment isikole lokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amagaba kanti ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke leyo party ezongena abantu sohlala phansi singabantu ukukhulunywa kubunjwe constitution yelizwe entsha umthethosekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufakwa umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine ba abantu bavumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi hey akunqonye ilizwe hey abantu hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi lokho akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuva i-new generation ithole ilizwe lilunge sizana ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today naye senguyofayithayo akazi uyafayithi ufayithe into angazange ayibone so into emele ibe khona yokuthi sibambanene konke okuzolunga ngokubambana hhayi ngokuthi e batsho bacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu khona lokhu kubizana Mpumalanga wadwada kusebenza ngiyabona
Njani mthokazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle hawu siyabonga khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP 9 lawa it's not fair man okwenzakalayo it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hhayi badisturba bezama ukudisturba wona umzabalazo wethu no awukho right mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimadlela igold la wenziwani ngendaba yokuthi ungwyliphi bani hayi bakwengenzi njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho la benzanga lutho serious bona basimagisha igolide labo besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku why besenza kanje kodwa why bephatha kanje abafowethu bona behlala besenza amacala case after case abezinikamabhogwapha ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonto zoyi-2 ziyahudulana zimpumputhe zonto abantu ilozela umuntu okwagula iphoyizeni ayiphumi engqondweni la ayiphumi iphoyizeni engqondo bonke laba abantu labafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakalala yeke ukuthi ulizwe lilomongameli abantu kompuza edlemeni bona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besenza izinto bawona lapha abakhona even sikhuluma namanje sokhona abakona ukukhulu manje angeke sithule sebesoke sikhuluma vuka
ye salibona ngestudio 7 yakhulumisa okhulumayo uzenzele ijagwana elikhulu koplump kosihoko ana ngithi nje abantu bakamthwakazi ungathi bengasukuma bonke umuntu ozazothi uyindebele ephose naye itshe esivivaneni sixhaseni into yakithi sike sihlukane nento zase-next door esihlukane nabo-3+C sihlukane nabozana sike sizenzele okwethu inola indebele ungazibona nje hayi bazayenza icandi kona olukwenzayo ozakuphumelela uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi uyabe ukhuluma khona okutsho njalo ngekho ezweni lakini ezweni lokuhamba so ngithi bantu bakamthakwazi abake kuvuleka izindlebe beke besupport into engeyabo ngiyabona
ani basakazi bethu abahle bakastudio 7 hhayi siyalibingelela hhayi nasiziphilele mbelinjani lina bonke ochris gande ontungameli nkomo ha basakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona divele njengoba siyabona iphumile i-100 bondi umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani i-100 bondi leZANU-PF yayo siyahlupheka manje kodwa but basinika i-100 bondi yabo le bathi siyenzeni ngayo
salibona studio 7 linjani hawu siyajabula kuzinyuze ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi eyi madoda lapha kunzima la siyabona siyezwa lalapha sokuyangena isibanda ukuba umvayisi wakho umnankakho kunzima madoda umbuso wamasosha madoda eyi Asasi saphephela kuphi thini? Amasotsha afakane ezikhundleni. Bafuna ukwenza wenkani. Oh, noma umfana engawina uTriple C noma singayivoteli wini, ekwazi ukwala lo mbuso oro bekwazi ukuriga. La ngale masingaye court siyakwazi bathemba umalabo. Akunzima madoda, kunzima kodwa hayi, singabuyele emuva sivoteni bafowethu, sivoteni nabanye sisaregister. Asizameni ukuvota bafowethu. Singabuyele emuva, sivoteni madoda. Yeah, ah, but wena siyawubona lapho wafuna ukuyakhona umbuso wakho. Ngoba siyabona ukuthi makungenzeka masingayifaka ecourt, abazi umalabo ukhona ngalo uzaba back up, uzababisela back to ngoba inhlali yenzeka. Hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda, kuzabaphelela, kuzabaphelela. Umbuso wamasotsha straight, umbuso wamasotsha. Ma-detect, yeah, kodwa hayi kuzaphela madoda, kuzaphela, akukho okungapheliyo. Nkulunkulu kadakwa ngowethu sonke bafowethu. Hayi siyabonga. Ukhulumayo uPetros ngokuhlala ngisempumalanga, ngokuzalwa ngiselupala. Ngiyabonga. Studio 7.
Siyabonga lathi ke lawo bekungamazwi yenu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Bayakhala abazali ngezikolo esezizabhadalisa imali yama-school fees lezinye indleko zemfundo. Iqathaniswa lesisindo sedola lemelika kusetshenziswa isilinganiso sebhanga. Lokhu sokwengezelele ukuhlukumezeka kukaZulu okhala ukuthi iholo lakhe lokhu lingakaqathaniswa ledola lemelika. Okunenga sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola lemelika. Umnumzana Themba uye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena kala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise. Uthengeni imfundo uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuni. Kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees nge-US dollar. Abadala abaningi bazayehluleka.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezuzakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu. Ngoba izisebenzi nxa zingazuza imali elinganiswe ngemali yaseMelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa bayekhipha imali elingana leyaseMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US lele likhulunywayo kunzima ukuthi silibambe. Lama rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi ifizi ayibhadalwe ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadalwe ngedola lemelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may be allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender, and no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. All payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana abazakwehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola eMelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-365 Zimdollars emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile masuku.
Siyabonga bathabile isikhathi du sesidliwe ngumangoye igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ozayo kodwa ke ngempela sonto lenelisa ukulalela indaba zakusihlwa 7:30.